Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Ivuka njani izivuka ndaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-16 Mvimbitho 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-Citizens Coalition for Change seligcizelele ukuthi liyahlukuluzwa ngamapholisa labasekeli bebandla le-ZANU-PF lapho likhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzayo.
Ibandla lethu le-ZANU-PF alikazwakalisa like lachaya umuntu belihlukumeza umuntu.
Owake waba ngumeya wedolobho le-Harare njalo oncintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 27 e-Harare elilunga le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Herbert Gomba uzamiswa emthethwandaba lamuhla esethezwa amacala okwephula umthetho ophathelane lezokhetho we-Electoral Act.
Ele umcala abazama ukuthi uthisa imota khathesi sebelilahlile sebesithi ewabhalisa ukuhlala endlini kayise.
Ekuqhubekeni komkhankaso wokhetho oluzenziwa ngayonale inyanga, kubikwa inani lodlakela lusiya luqansa elizweni jikelele, kodwa kobulawayo lezigabeni zeMandebeleni kulokhu kunokuthula.
Ye, umumo kobulawayo upholile sibili, singathi asikabona udlakela omunye lomunye uyazikhankasela nje.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change seligcizelele ukuthi liyahlukuluzwa ngamapholisa labasekeli bebandla le-ZANU-PF lapho likhankasela ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukuqutshwa ekupheleni kwayona le inyanga. Kodwa isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Thafatswa Mugwadi uthi zimbalwa izehlakalo zodlakela njalo amapholisa asadingisisa ngazo, kukanti umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ukhuthaze ukuthi kube nokuthula. Isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma utshele uSithandekile Mhlanga Studio 7 ukuthi amalunga ebandla lakhe lawo ake achaywa enjube ephumula lenkulumane.
Sithandekile, lapha kobulawayo ibandla lethu le-ZANU-PF alikazwakalisa like lachaya umuntu belihlukumeza umuntu. Kodwa osokwenzakele ukuthi khona thina sesibe lama-cases ambalwa sibili abantu bechaya amalunga ethu bekhampena. Ngiyakhumbula kule ndaba eyenzakale enjube lapha kulabo mama bethu ababehamba bekhampena besenza ama-door to door, bajinjelwa ngamatshe baze bayaphendukela esibhedlela sibili. Ukhona futhi omunye ofana ephumula ngale owathi egqokele iridali ye-ZANU-PF washaywa ngabantu. Ukhona futhi abanye futhi enkulumane ngale ababili abashaywa ngabantu ngoba babegqoke iridali ye-ZANU-PF. So ngapha sokungamna is now the other way round, futhi i-ZANU-PF ibamba umthetho kodwa ababadlaphikisayo sebesihlukumeza. Kwesi sikhathi yabona ukuthula komuntu, ukulunga komuntu, ungabona ukuthi awona that beast is no longer there or is dead. The beast will be sleeping. Inyamazana naliyabilele leya, ungayivusa iza kwenzela amanga. Manje laba yiwo kathi bekwenza kazi ukuthi bafuna ukusiphusha kuze kube nini. Kodwa thina sizama ukuthi ona sibe mature enough to say hayi, asikhankaseni ngokuthula. Singafanele nakwezinye indawo athi sikubonele okwenzakaleyo ekhwekhwe ngale. Sasiwa abantu abanjalo thina ngapha kobulawayo. Sifunwa ngabantu bokuthula, sibambane, sikwazi ukuthi lo lalo sihambe sindawonye. Omunye isekelo akusekela, omunye isekelo akusekela. Kodwa lapha kobulawayo sesine problem naleyo ukuthi abantu laba sebeqazi ukuthi amalunga ethu nxa bekhankasa. Pho angazi bafundi kona kuphethe ngani lokhu. And I hope ukuthi kona bona lina njengentalo ezindaba liyakukhipha kolokwana lusakazi, hathi kubana likufihle bese livumbuluka nxa sokwenzakale ngapha kuZANU-PF etwayitayile. Yikona belishukuma khona kukhulu liqasha ukusakaza ngamandla la lokhu kusakazela ukwenzela abantu bebekwazi ukuthi kona izikhangele yizo ezikwenzayo. Bathi tokoza so mzana sekuba sizivukile sokusiba ngokunye futhi. But asifuni ukubana kube njalo ngoba udlakela lubi, lushumte limele, usunamabhini ezibhedlela ongazi kwanzulu wabhadale ngaba ubhadale irentu zamaukudla zamaukhwabanisa ifees abantwana ugcina ukuthi namanye amabhile which are necessary. We don't want violence, we denounce violence. Umongameli wethu uyalela i-violence outright. Umsekeli wakhe ubaba uthiwenga esisephumula ngaye uyalile indaba ye-violence wayidenounsa kakhulu. Lo msekeli futhi omunye ubaba uMohadi senkulumane ngale kurali laye futhi wawo wayala i-violence. So thina njengezanu PF, we have denounced violence. Nxa kukhona okwenzayo ukwenza their own accord and they must carry their cross, athwale isiphambano sakhe umuntu ayobethelwa ngalokhu yabe kwenzile. Thina njengezanu PF sithi phansi lolu dlakeli.
Kodwa sesikhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota, ungathi uyasuthiseka ngalo yini? Kodwa sesikhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota, ungathi liyasuthiseka ngalo yini? Njengabakhokheli kwezombusazwe khona ngapho koBulawayo lesigabeni zeMathebeleland,
wena ukhuluma iqiniso, angisuthisekanga ngendaba yokubhalisa kwabantu. Ungakhangela inumber, inani yabantu ababhalise ukuvota lapha, ilokhu iseselilutshwane. And ngibona ngazathi vele nxa sokusenziwa i-delimitation sizaluza ama-conscience mhlawumbe amabili uma amathathu lapha koBulawayo. Okuyinto abantu abangananzeleli ukuthi khonokhwana wenza ikhekhe lethu linciphe. Ucezwana lwekhekhe kade kumele siluthole nxa kade kumele lube liqatha lungaka solunciphile mbijana kwalaphana. Yinto engananzelelanga abantu nxa besekela ukubana bebhalise ukuvota. Ngiyakwazi ukuthi bakhona abanye abanama-problem ezithubhala lokho okuthiyethineyo njengakonokwa. Kodwa ke uhulumente bezama ukuvula sibili ntona abakithi abangabebanama-problems anjalo ngababuye bebelungisele. Kodwa kwesikhathi abantu abasukume angazi ukusuka kuthini. Kodwa hhayi akuthambisanga kakhulu sibili ukurejistra kwabantu abazange basukume ngendlela ebesicaba ukuthi bazasukuma ngayo, okwenzela ukuthi siprojecte ukucezwana lethu olokhekhe ngapha kwalakoBulawayo lasemathebeleleni. It's very very important lokunanzile korokwana uthi khona i-census nxa isenziwa 1-2 korokwana okwama-conscience nxa kusenziwa konke lokwana kuya si-affecta at the end of the day ku-portion yethu esiyitholayo ku-national cake eyabe ikhona khonapho, ngoba kuza kufakwa kukhishwe ngokuthi khona abantu bangaki. So nxa iHarare bengabaningi kakhulu, okuningi kuza kuya iHarare ngapha kubuye okulutshwane. Abantu bangabaningi kakhulu emashingo elokuzeni manika lenu emash east kumbe emat north kumbe ngaphi kuya kuya khona ngale, thina sithole okuncane. Yinto kumele ngabe abantu bakuzwisisa khonokho.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla lezanu PF, obexoxa ecingweni lestudio 7 ekoBulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo ekuqhubekeni komkhankaso wokhetho oluzenziwa ngayo nale inyanga. Kubikwa inani lodlakela lusiya lubi kakhulu elizweni jikelele, kodwa koBulawayo lezigabeni zeMandebeleni kulokhu kulokuthula. Inhlanganiso ezilonda ngodlakela ezifana leZimbabwe Peace Project zithi udlakela solubhahile ezigabeni zelizwe ezijiyeneyo, ikakhulu eseKhwekhwe lapho okudabuka khona umongameli Emmerson Mnangagwa. Kulesi sigaba kubikwa ababangela lolu dlakela bengabethwala inkemba, abaze babulala omunye umlandeli webandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxe loncintisa kukhetho lokudinga amakhansila umnumzana Edwin Ndlovu webandla le-CCC. Saqala ukumbuza ukuthi uhamba njani umkhankaso wakhe.
Umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu, kasikahlangani lengxaki esingathi zikhona. Abantu bayamukela ukukhankasa kwethu, basithembisa njalo ukuthi mhlaka 26 March baza sivotela kwathi 8 koBulawayo, njalo bazavotela ke ibandla le-Citizens Coalition for Change iBulawayo wonke lelizwe lonke jikelela. Umkhankaso uhamba kuhle kakhulu.
Ngokubona kwakho umumo lo yiwo sizawubona ukhona na ngesikhathi sokhetho lwelizwe lonke jikelele ngomnyaka ozayo, kumbe sizabona uqhamuka udlakela lakhona ngapho koBulawayo?
Umumo koBulawayo upholile sibili, singathi asikabona udlakela omunye lomunye uyazikhankasela nje. Kodwa kasineke sitsho ukuthi ngomnyaka ozayo 2023 kuzabe kufanana, ngoba sinanzelele ukuthi 2023 yikho kuyabe kwi-general elections khona, kuyabe kuzavotelwa lofuna ukuba ngumongameli welizwe. akhangela ukuthi bandelezane uPF ngendlela lesaba ngayo umongameli weCitizens Coalition for Change uAdvocate Nelson Chamisa bangazama ukwenza udlakela lololo silubona lusenzakala ezigabeni zeMashonaland leMidlands izindawo abazenza ezabo ukuthi abafuni kuphanjaniswa kizo ikho ngo-2023 sesabela ke ukuthi udlakela lungamemetheka lube khona elizwe lonke akula siqiniseko sibile sokuthi kungaba lokuthula kobulawayo ngendlela oyiyo yona kathesa
ngokubona kwakho kuyini okungaba kumangela ukuthi kungabili odlakela kobulawayo
yebo kathesa kungenza ukuthi kungabili odlakela yikhona lokho ukuthi ngama by elections kuphela lapho kuzaba lamalunga edala leparlamente lama councillors kuphela phezulu akutshintshi lutho ngoba akula khetho lukamongameli welizwe so yikho kwenza ukuthi maybe kungabili odlakela kodwa ke ngomnyaka ozayo kulokho esabela sibili ukuthi odlakela silubona lukhona eMidlands kunye lezi ndawo zeMashonaland ehlanisela leHarare leMaro
umnumzana Edwin Lovu wancintisa kukhetho lokudinga amakhansila ekubandla leCitizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo
asambeni madoda siyovota asambeni
uwathi waba ngumeya wedolobho leHarare njalo ozancintisa kukhetho lokudinga ukhansila kawadi 27 eHarare elilunga leCitizens Coalition for Change umnumzana Herbert Gomba uzamiswa emthethandaba lamhlanje setheswa amagcala ambalwa awokwephula umthetho ophathelane lezokhetho we-Electoral Act ngomnyaka ka-2018 lokho kufakazwe isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter igqwetha likagomba umnumzana Harrison Nkomo utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa athi ngesikhathi encintisa ukuba ngukhansila kukhetho lwedluleyo umnumzana Gomba wabhalisa ukuthi wayehlala endlini yabazali bakhe eGlenora B yena engahlali khona ubikwa njalo wabhalisa abantu kuluhlu lwabavoti abalitshumi lambili 12 ukuthi bahlala kuleyo ndlu khona kungela nto enjalo kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlazi ku-26 kulinyanga uGomba uzancintisana lelunga lezanu PF umnumzana Jefferson Madewe uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli seCitizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Former mayor weHarare uGomba ubotshwa ngamacala abambazela wona elekucala abazama ukuthi uthise imota khathesi sebelilahlile sebesithi wabhalisa ukuhlala endlini kayise ngo-2018 engahlali khona kambe ngabe ngubani ongahlali endlini kayise njalo konke lokhu kutshengisa ukuthi kuphupha nje bazama ukumngcolisa bengamphi isikhathi sokuthi la ikhankase njengabanye njalo bamphi icala elamangamanga elingalahlonzi ukuthi kulabantu ababhalisa endlini yakhe sindlu yakhe kathesi bona besithi indlu kayi kayise umuntu olecala lapha ngubani ngulowo wathi wacamba amanga wathathi affidavit wathi yena uhlala lapho ongahlali khona unoma phela babuzi umnikazi wendlu ukuthi ngobani laba njengoba besithi indlu ngekayise abambophela yona
nxa kuyikuthi ngempela waqamba amanga ukuthi uhlala endlini lapha angahlali khona ngezizathu zokhetho ayisilocala yini phansi komthetho wophathelane lezokhetho
asikocala ukuthi uzabhalisa ibizo lakho endlini ungathutha ke akunamsebenzi lokho uyikubaza amacala abazama ukumngcolisa ngoba bahlose ukuthi uMonziora la ebelesithe yodwa eHarare ekhupha inhlola ngalokho mahlabezulu sithi izanu siphelelwe ngumphako uMonziora seyizanu akusoze kube bancede ngalutho engaze bamigithene uzawina vele ngekho ngoba siyakwazi ukuthi ushe kunje wawina ama-elections engekho lapho eZimbabwe ngo-1980 lokhu bamupha isikhundla esikhulu kumkhampenela kakhulu konoku ngoba bayamesaba besaba ibandla labantu elithungamelwa ngobaba Advocate Chamisa eleCitizens Coalition for Change yikho ke sithi mahlabezulu asisebenzeni ngoku ngobunono sisebenze sikhangela ukuthi laba bantu basiqophile bayasidinga kodwa ke sithembisa abantu ukuthi ubuntu bethu abuhambelane lezenzo zethu thina abe SCC singabantu bomthetho njalo sithi sithobekile siyabonga.
Umnumzana Felix Magalela Mafasipanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-SCC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi ulethemba lokuthi kuza kuba lohulumende umanyano elizweni ngemva kokukhulumisana kwenkokheli yamabandla ezombusazwe. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-News Hawks lilodaba lokuthi eleZimbabwe yilo lodwa ilizwe lomhlubulo wezwekazi le-Africa elinesilinganiso sokugubudeka komnotho i-inflation esedlula isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50%. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Zandibonani bantu kwakithi linjani nezindawo zezindawo. Ah, kodwa okwenzakala elizweni lakithi kungakumangaza mpela ngoba uma uyabhekisisa ama-political parties la amaningi wonke phela asho luchamisa the most ovusa ikhandi soluchamisa ovusa ikhandi soluchamisa ukuthi ngabantu abafoka amaparty amaparty abo befuna ukulungisa ilizwe mpela kumbe ba against i-opposition party ngoba angeke ukuthi opposition party uvuse ni opposition njengale nto kade isenziwa ngumamana lo uThokozani Gufu la uDouglas Monzora laba bezana uphila singathi kubala nje kutani and the most bathi uChamisa use yenze iskipa esiyeni kukanti ke abantu abazozithuta abantu bayakwazi ngoba amaphathi wonke engayenza umbala oyiyelo kodwa abantu amuntu abamvotelayo kubaya mazi umbala kawutsho lutho ngendlela asebekhuluma ngakhona lapha hhayi abantu vele ilizwe lalona alila ama-politician vele laphana nje kulamatsotsi kuphela the most ngamatsotsi wenza labo bantu labo ungabhekisa ngendlela okwenzakala ngakhona hhayi kulama-politician lapha izanu phefu yazi ukuthi izanu yiyo okumele ukuthi kube ngakhulisana layo kodwa kulibalisana noChamisa uChamisa kala lutho uChamisa kayizilo waye bengalisani lazo zanyondo lezizezanu phefu waye bengalisani lamasela la abulala abantu waye bengalisani labantu labo abathumba
Studio 7 salibonani lonke awu bantu bakithi ngamosha isikhathi mina lo mbuzo nje i-1 abantu bangamphendula kiyo since kwakunguwe wena umuntu owumbula e-Studio 7 wasemathebeleni so kwabona emashonaleni kungaliwa na mina sisingazalwa kuhlezi ukuphikiswana kuliwa njalonye jeff ilizwe lolungasikhathi bani umakho labantu lona abo bantu elithona sidibumele lifakwa embusweni sale kuliwa njalonje siye sibhekele ukuthi seku-MDC alliance elezimpi zabo labo Monzora umakhuphe labo Chamisa sebephumile sebeyisisi babangani ke waye behlale phose kanaqadi bantu bakithi ayayayayaya angiyazi phela sizahlupheka sosiyofa so longo lilo olusayalela emashonaland sizohlupheka sosiyofa asike sizame ukuyakho kwakithi sikubone kwakithi ukuthi khona kuza siyehlula kanti lokhu ezame ukuyakho kule singakuboniyo kulokhu kuphuma kwezinyuzi kuliwa kuphela njalo nje asiyakhene kwakithi lokho silakho emathebeleni sikuboneni ukuthi khona kuza sisakhe uzaphi uliyasobona kuliwa uzaphi kakaze yayibuliwe yebo kungene kwausimangeliza ukuba kwalo kungani ukuthisana into leyo almost 1 week iphele nya abantu bakwase bekhulumisane bazwana bayiqeda impi yabo komthokazi kulo kuba khona lokuphikisana in 1 week siya kuphele nya kade kwasemashonaland ukuliwa choose kuzokuphela 30 years kulokhu hlakubangiswana njalo nje ilizwe lisifala siya phansi ngokunjani abantu bakile sidebele asihlakani phela uyasozwa amashona besikhuza mpela ukuthi mandebele yeke lantshabhalizima hayi abazinika amakhoba alungiswa kwakibo kuqala sike sibone beke beyekele kulwa sibone angeke begijele ukuthi bezokhuza thina ngapha bona behlezi besilwe yeke njalo nje ilizwe lisifika abantu bakile siyekele namaphatha ngale asizame nje ukufaka uzapha embusweni sibone ukuthi lokhu sibalutshwane sinjani lakusebenzi lokhu lawo baqhamukene too much maybe thina masingakho sapho sonke siyamandebele bona beaeziqamqam zenza abaphathi nawo ahlabe besilwa njalo beqamqam singamanqoba ulushwane wethu lobuningi akusholutho lokho ama-MPs ama-councillors sifakele umthokazi wakhona labo zapho nabo hayi bantu bakithi uyazi ukuhlala ubukela abantu besilwa wena ubakhethe ukuthi bekumele belibona besilwa wena sowumlamu sokulamula upha laphakathi isikhathi siyahamba lesi ngiyacela mpela abantu bakithi abake benanzelele bantu bakithanda abantu impi bayithanda sikhuma inqiniso bahlezi besilwa bayothanda ukulwa umbango bayothanda isikhundla bayazithanda ukuthi yini embusa bayakuthanda kona manje uzobona ayingiphele 5 years partner lesi ahlangene nale incompetence uyise igama manje akuthele umbango nje uyaqala kona uchithiza abantu lo osukela ku MDC wesi manje usengumsunguli wewe SCCC anya litshele ngani ku MDC ingcono wayithola evele kulabantu abavele bekhona bezasungula owashimela uBT labantu manje sesegameni lakhe ukuthi kuthi SCCC iqale ngokuchamise ngupresident ayaya yalitshele bese uyise igama manje abantu bempala abantu bakithi asiba nyathi aswayenzi aswa atla tribalism kodwa ayi yalitshele umbuso ukho ngani laba silandela abantu umbuso abangawuphiwanga sikhuma inqiniso umbuso wabo ngokulala abantu ngwani izinto ezimbi hayi abalungisa indaba zabo bafethi mayefunda isihlalisana labo kahle hayi otherwise umthola zingcono
sanibonani sanibonani ku studio 7 ngajabula i audio mayingafundwa le bulisa bonke abantu abasendaweni yasenkayi kosikhubukhobe lugamba ngibufingelela lamasobhuka kithi wonke lenduna yakithi ngithi liyakubona badala ukuthi isimo siyala sosiyaphambili even kungadla umuntu oyedwa kodwa as long abantu abaningi belamba kusuka kube ngabi nalutho so siyacela ukuthi ngani thiwa kuye kuyatshintsha asiboneni ukuthi 2023 zakhamizi badala lezinduna siyalamba lapha eZimbabwe so singakutshintsha kanjani asiboneni engathi kukhupha ebunzimeni lokhu ngiyajabula le audio mayingafuni
salubonani salubonani basakazi lonke bakastudio 7 abalaleli bonke kuzindawo ngezindawo kufinyelela khona ustudio 7 bazali bami bengilombono lapha engicabanga ukuthi lumbono ngizohlala engiwukhuluma kuze kuyefika u-2023 umbono wami uthi wona kunjani ukuthi amaphathi lawa abambane i-MDC le kachamise osokuthiwa yi-CC leyo le Mthwakazi Republic Party lezapho abambane lamaphathi sithi nxa sisiya ekhethweni sihambe lamaphathi ebambene okwenza ngithi mina ilokhuzeni iphathi lekachamisa i-CCC leyo iba kubanjwane layo kungenxa yokuthi yiyo ekhanya ile power yiyo eseduze leZANU-PF yiyo engakwazi ukugudluza iZANU-PF la abanye amaphathi asekudeninyana kodwa singabambana siphushe le ekachamisa iphushe iZANU iphume ngoba ngaphandle kokuthi senzeni njalo bantu bakithi akulanto esizoyenza nganje sifuna ukuthi sizingenele emavotini 1111 akulanto esizoyenza iZANU-PF liya ayikaze yawina loba nini loba nini ayikaze yawina iZANU-PF namanje ngeke iphume esihlalweni as long as la maphathi engazamanga ukuthi abambane ama-opposition party kugudlulwe iZANU-PF le-MDC kamonzora la kuphela yiwo maphathi nje kuphela afanele ukuthi agudlulwe iZANU-PF le-MDC kamonzora kuphela siphusheni ukuthi ilokhuzeni kachamisa le-CCC kachamisa siphushe yona badala ngoba lapha sisakhangelele usisuse iZANU-PF asikakhangeleli ukuthi lami ngifuna ukuphatha lami ngifuna ukuthini ngoba iphathi enkulu ekhona ngekachamisa ungazuye ngaphi uchamisa yiyo iphathi yakhe enkulu so ukuthi sithi thina yesizaphu yesi MRP no badala yesi funa ukuqumilizwe elangaphi kuphethe bani iqumalelo lizwe kuphethe bani abantu ngabe nje bayama ngendaba yokuqumilizwe le kubanjwani kuqale kukhutshwe iZANU-PF ithe kuthiwa bese kuhlalwa phansi-ke kulungiswe izinto kahle but manje as long as kusaphethe iZANU-PF hayi bantu bakithi hayi ngeke silunge ngoba ekugcineni siyagcina sisithi ama-opposition party la yiwasidubekisayo ngale kuka-2023 vele kuloze kuqhubeka ubusizayo siyagcina sesikhala ngama-opposition party ukuthi yiwo asidubekisayo yiwanika iZANU amandla siyagcina sesithi wonke ama-opposition party azalwa iZANU ngenxa yokuthi afuni kubamba okwenze ngabambani kwethu anti bezele ukuthi baspread abantu bagcwale iganga lonke abantu iZANU kuyiwine futhi so siyacela abadala ngumbono wami ebengela ukuthi ama-opposition party awabambani yeme ngendaba yokuthiwa siyaqumilizwe ngaphi ubuhle bakhona obokuqumilizwe ukuthi kukhulunywa ngabantu abangaphandle abantu abasekhaya bakubhekile lokho bakubona ukuthi akulandizwe liyaqunywana ezilongubo siZANU kuhle mpela lami ijabulele ukuthi kukhulunywa ngabantu abangaphandle abadlalele ngaphandle iyabakhuluma ngokuqumilizwe so siyacela
abadala babasibambaneni sihambeni sibambene sisiya ku 40 ka 2023. Okhulumayo unkomo ngibuya ekana ungathi ejabhiwa. Ngiyabonga.
Kelibonani maZimbabwe amahle lingabe livuke njani laphele khona ngezindawo ngezindawo. Yeah, hayi sesizisondela isuku ze kuthi sibone ukuthi sibisela obani emagepini la abantu bemaparlamente la bezimela. Hayi ukuthi bemela uZulu ngoba vele uhulumende weZimbabwe hayi abaniki imali eyokuthi benze khona okwabala kukhulumayo nje mabe campaigna khona bavetshela abantu ngedlula ngisho yena umuntu uyabemele yona iZANU PF vele eparlamente khona ngayo engiweZANU PF simvotele mina mbuya kondolwane bakithi kudala lami ngathola abantu bevota bevotele iZANU PF la manje iplump yasumabhampe ngiwazwayo emgwaqweni lapha ukuthi umgwaqo wakhona ugrade kuthatha isikhathi ukuthi amabridge alungizwe hayi sokwayekelwa lokho akusalungi kodwa sivotela yena umuntu weZANU PF ngiyosimele eparlamente sokuthengisa ukuthi uyezimele eparlamente vele lokho kutomele thina hayi akusebenzi bakithi asizamele ukuthi 2023 kipheni ibandla lele yabomnankagwa le seliyehlulekile ngoloko ukuthi loba becampaign ukuthi sebecampaign abezithina ngazi ngoba zonke izinto abazithendisa abantu bazikhuluma kudala every 5 years bahlala bezikhuluma into zakhona zingenzakali asithiyeneni lali ibandla lele leZANU PF. ZANU PF baba isuyehlulekile sizame abanye
sanibonani kustudio 7 basakaza bahle abaneqiniso kuleli radio bantuba kankulunkulu. Mina bengicabanga ukuthi ukhuluma iqiniso lathi sikhuluma iqiniso singabantu esifama odini. Mina njengonyoni ngisenya amendlovu lapha ukukhuluma iqiniso elinye nje ukuthi abantu belizwe le qiniso. Bantu bakithi ngizwa abantu abaningi onke bekhuluma bethi kule qembu eselitsha eyiphathe elitsha eZimbabwe selivuliwe.
Amazwi lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Abakhokheli bamazwe ePoland, Slovenia, Czech Republic balubhekise kwele Ukraine namhlanje ukuyasekela lelo lizwe ngesikhathi leRussia liqhubeke ngokuhlasela iKiev. Isikolo seUkraine lamuhla kwabhubha abantu ababili. Umeya weKiev uthi sokule curfew ngakho abantu abasekuvunyelwa ukuhamba-hamba mahlayana kusukisela namhlanje ntambama. Umanyano weEuropean Union usethese eleRussia izijeziso zenotho njalo amazwe amaningi ayasola ukuhlaselwa kwele Ukraine. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxwe lomnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi yecubungula izombusazwe.
I-Ukraine izozama ngakho konke njengawonke nje amazwe uma ehlaselwa ngelinye azozama ukuyilwela azozama ukuyivikela. Kodwa ke uma ngabe kukuthi sibuka ukuthi iqondane nobani ayizukuba nawo amandla i-Ukraine yokuthi imelane nesimo lesi kuze kube sekugcinene ngaphandle kokuthi ivume ukuligoba uphondo. Ngoba okwenzakalayo nokuzokwenzakala nxa ngabe kuwukuthi sigxila kakhulu emadolobheni kuzoba nokulimala okukhulu kakhulu kubantu kazana abayizakhamuzi zase-Ukraine, omama labantwana. Lokho sokungenza ukuthi i-Ukraine ithi nxa ibuka lokho kulimala ibe isihoxa isimpi. Kodwa-ke ayilawo amandla i-Ukraine ukuthi imelane ne-Russia. Okwesibili, amazwe omhlaba avele ayancedisa ikakhulukazi wona amazwe ase-Europe. Kodwa-ke ukuncedisa kwabo abakunikeza i-Ukraine yiko lokho ukuthi phela i-Ukraine akuyona i-member ye-NATO. Abakwazi ukuvela bangene ngamasosha beyoncedisa ukulwa ngoba sizwile futhi laphayana uVladimir Putin esabisa ngokuthi yena uphethe i-nuclear. Uma ngabe kuyukuthi sekufika kuleso sigaba nxa lamazwe angangenela uzayisebenzisa kuyabe kungasaphephile kuyena wonke umuntu kumhlaba wonke. Ngiyakholelwa ukuthi amazwe ke entshonalanga kungenzeka ukuthi abakufuni ukuthi kuze kufike lapho.
Ngombono wakho impi le izaphetha ngani?
Ebugcineni asiyiboni iRussia isima lempi ingayiqedanga.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe. ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, kodwa singakehlukani kasikhangeleke inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umkhankaso wokhetho lwama-by-elections. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ivandla le-Citizens Coalition for Change seligcizelele ukuthi liyahlukuluzwa ngamapholisa labalandeli bebandla le-ZANU-PF lapho likhankasela ukhetho. Owake waba ngumeya wedolobho leHarare uMnumzana Herbert Gomba uzamiswa emthethwandaba lamhlanje. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo, igama uChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini kukheli yethu ethi www.voandebele.com.